Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu elusebenzayo. Muhle sikakhulu, ubalulekile. Khuluma ngeseGoli la eJohannesburg eSouth Africa. Kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okulokhu kuvalwa amabhoda, kuba kuvalwa amabhoda, kuvale lezi izinto, amabhawa livalile, nabantu abasakwanza ukuthenga kahle utshwala ema-bookstore nokuhamba, lilokhu livalile right through. And isikhathi livalile, isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe more. Angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane. Manje namali ivala libuye futhi liyayibona iZimbabwe vele lizwe elihluphekelayo elikhasa ngamadolo phansi. Enye into ebalulekileyo ngibithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwe lo eke thathwe siye esibhedlela esikhulu farananyaza eke echeke ingqondo ukuthi ziyasebenza na iy'ngqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind. Impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke iyeke ene vele sahle sabona kuthuyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yena ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabengcono. Siyabonga.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye nani basakazi. Hayi ke ngu-Anton Mkhontwana lapha Plum Dream Points ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngukhulumende wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga. Into engekhoyo nje ukuthi inakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona langendlela abanyathena ngakhona eklasini kakula testing mabengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo lama-mask kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahla ubale izikolo ezisemadorobheni nesemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sizinyamazana kasisibo bantu eZimbabwe. Noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi sikuzwa nje abantu bahlatshiwa abangaka abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapha bayalokuhlatshwa thina singake sibone lalowo muntu uthi uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu bethu baphongunyathela apha ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitshala kabavikelekanga. So angazi ukuthi uyabe zama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa ukuthi ezikolweni ufikele ngamanga luhlaza. Hayi, ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni. Igama ngu-Richard Sibanda ngolaseButswana kulapho engisabalaza ngikhona. Bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo. Abalaleli bonke lani baka-Studio 7 elisifikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka. Ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mutembijana kungokokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle. Bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye besazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi. Aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphatiphati amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elimvelaphi leli kusasa labe liqhakazekileyo iphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila. Bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugu rawunde bathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele le kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezinganda lapho zingena esikolo ziphumele mpumela. Kathi esingakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzeli umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyequselwa kuphela ngabantu. abazenzela umathanda sizo sokuthi lati singumthwakazi sibe lekusasa lichaze leyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagesi sibe lento yonke lati kubonelwe kithi phela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iparty kusisa kulenye iparty ngingathi ukuthi umbe ngiyacabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318.